Benza kahle kakhulu ukuthi babhalele iUnited Nations bafake isikhalazo sokungaziphathi ngendlela efaneleyo kaspecial rapporteur uDohan. Ngokuba nxa ngabe ngesingabe ubona engaziphathanga ngendlela eveza ukuthi uzimele kathathe ihlangothi, ulelungelo lokuthi ubhalele laba abaphezu kwakhe abaqhashi bakhe ukubeke kucace ukuthi hayi kangisuthi sekungesithunywa lesi sibuye sazothatha uhlangothi lweZANU-PF, ubuye vele engumuntu ozobhala lokho okufunwa yiZANU-PF. Ngakho-ke okunye nje lokhu kuhlangana labo MDC le-civil society lani bese kuyikugcwalisa nje ukuthi kubonakale sengathi uconsultile, but njengalokho abanye bekubona kubonakala sengathi ubevele sele script sakhe esipheleleyo esokugcwalisa lokho iZANU-PF ehlala ikukhuluma ukuthi ama-sanctions iwadilizi lizwe kanti dilizwa yi-corruption lokubuswa kwabi kwelizwe.
Yona iUnited Nations kumele iluphathe njani lolu daba?
Singakhohlwa ukuthi uyispecial rapporteur lo oze lapha ungaphansi kwe-Human Rights Council ye-United Nations, kulugatsha olungaphansi kwe-Office of the High Commissioner for Human Rights, okuyinhlanganiso ye-United Nations ekhangelene namalungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa ngabe sekufikile isikhalazo izakhangela lokho okuthiwa phecelezi ngama-merits akhona, kusiya ngokuthi bendlale ubufakazi babo lesikhalazo sabo ngendlela enjani abe-MDC Alliance. I-United Nations isengathatha amanyathelo okuhlolisisa ukuthi iqiniso kambe lingakhi kulokho okubekwa ukuthi ukwenzile umama obethunyelwe kuleli lizwe uDohan. Base besiya phambili-ke, kodwa bazayiphendula i-MDC batsho nxa befuna njalo ubufakazi obunye ukuthi kuye phambili. Kodwa akakho umuntu ongavika alivikwa licacile lokuthi umama uze vele ezwakala ukuthi uhlangothi ulohlangothi ame phezu kwalo luhlangothi lweZANU-PF, kazanga ohlangothini lwabantu beZimbabwe ukuthi azokuza ukuthi kambe bona bathini, bathi baphethwe njani nxa kuqathaniswa nama-sanctions. Ngokuba there are two sides, kule side leZANU elithi ama-sanctions adilizilizwe, kule side labantu beZimbabwe bathi iZANU yedilizilizwe nge-corruption lokubusa kabi. Ubefanele alilalele lolo side.